Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 9 inhlolanja 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenya kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu
bafona besithi abangatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo okungasebhisiwe ngoba uyakwazi ukuthi amapholisa la amele athatha ama-instructions kubabulali
amagqweda aselobele usikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Madanga ekhonona ngokuthi amapholisa kazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi esilobela lasebhalakwe
esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi
umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza ukubhalisa ukuvota oye ekhaya vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano olomvuzo wabomakhale khukhwini njengendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we studio Umongameli Emmerson Mnangagwa ubika ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenyanga kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi esithi kawenelisi ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu ugatsha lwezembiko luthi uMnangagwa unqume ukuba izisebenzi zengezelelwe ingxenye yeholo ebuya ilidola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% ebuyiselwe ngokuqala kukazibandlela kuthi utitshala ngamunye usezaphiwa imali eyisilinganiso sedola lemelika elingamakhulu amachumi ayisikhombisa lanhlanu $175 ngenyanga kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-R2s umnumzana Vusumuzi Mahlangu utshele iStudio 7 ukuthi amatitshala wasoze abuyele emsebenzini nxa engaphiwanga imali efika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540 ngamunye ngenyanga
lokho kuna njengenhlanganiso kasiyibonile into esingajabula ngayo okwakhathesi ngoba asikwazi ukuthi uhulumende njengoba kungakhulumisananga engazaziza inhlanganiso ukuthi kusho ukuthi ase ukuthi-ke usithembisane njalo angasiphani lokho ekuzenzele nje yedwa okanti thina-ke sifike ukuthi sidingisane kezinyelwane sikhuluma nje sasize besethina sikhangelele ukuthi sithole i-S 440 eyimali eyiholwa ngababalisi ngokungakafiki umfumfu 2018 ngakho nxa ukuthi-ke lokho hulumende njengoba singakakutoli-ke lokho akutho-ke nxa ukuthi-ke ilekhozi yona le mali yakulee kutho ukuthi vele hhayi asikaqali-ke kuleli hambo esihambayo umama sesemuhle ngoba siyakwazi ukuthi-ke imali leyo ngazisemhlanje sasa iyake ngasathengi lutho nje sekuliphese lingalatwa umntwana ngalelo
manje nxa kuyukuthi bakhona abayamukelayo kuthi ukuthi selizabuyela yini emsebenzini
okwakhathesi-ke singeza esikuthi babuyela ngoba-ke sizakuboni kuliqiniso lokho okukhulunywa ngukhulumende njalo nje sizabuyela kuma-members kubalandeli bethu asinike umbono wokuthi ngangenjani siyaphambili kodwa-ke njengokwazi kwami nxa ukuthi-ke ayisikho lekhozelo elesikunqumile lonisiyela emsebenzini ngoba-ke funake siyele ngalesi sikhathi lizathengile ukuthi hhayi sizalifakela lokhu ngalesi sikhathi kuthi kufika lesi sikhathi libe yize nje kuyangani nje ngabantu abadala amandla
sike sezwa ukubana uhulumende uqoqa ukubana lingayekela ubuyela emsebenzini uzaliqumela iholo liluthatha njani lina udaba lo
siyakwazi ukuthi-ke vele uhulumende-ke ngalezi zikhathi phezulu sibhekela ngalezo ndlela kodwa ke kathi abantu abasafani ekhuthweni lovalo emntaneni siza kumdingi sithi hayi ngawukuthi uyathatha hayi angathatha kodwa owakatestile ngathi sikhangelele ukuthi sibhadalele amandla siwasebenzela ngawo ngoba ke hayi uba izigqili bona naye testile lapho kwamkhathale ukuthi hayi asingeke siyadlule laphambili
manje nxa sikhuluma nje kuyikuthi yona leyi okuthiwa i-$100 in hard cash elizayiphiwa iyabi lokhu ingeneli na ukuthi liyefika emsebenzini njengoba besisizwa kuthiwa likhala ngokuthiwa yi-incapacitation
ngakhuluma nge-$100 ingabi
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele usikomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga ekhonona ukuthi amapholisa akazimiselanga ukubopha abantu abadiliza babhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa eGugurahundi esilobela laseBhalakwe. Amagqwetha la alobe incwadi emele inhlanganiso ye-ibheju likaZulu eyiyo eyafaka amatshe la. Esilobela yafaka ilitshe lokukhumbula abesilisa abalitshumi lanye abathathwa emzini yabo libutho le-5th Brigade mhla ziku-30 kuzibandlela ngomnyaka ka-1985 banyamalala kokuphela. Leli litshe lantshontshwa kwaze kwaba kabili. EBhalakwe linhlanganiso yafaka amatshe la kabili antshontshwa kwathi elesithathu labhonjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende lanxa yena uhulumende ekulandula lokhu. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akula lutho oselenziwe ngamapholisa nangu kungela ngitsho lo yedwa osebotshiwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla se-ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So yikho sithe amagqwetha akahambi emthethweni ebhalele abazomthetho bebhalele lezi ngadla zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulufila hayi on behalf of president but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlalweni sobukhokheli ababalisa umongameli labo dotitaramba izandla zabo zigazi labantu abafa ngombhuqazo. So bona uma bakhuluma ngani balilizwe bakhuluma ngani bazingadla zikahulumende ezehlukene ukuze zibone ukuthi zenza uphela. So yikho sibone ukuthi silande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo. Abafanele be-implement i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiyo vele njalo aphathi intekayo ekutshontshweni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni isishayamthetho siye kutsho la. So uma siyabe si-independent sizabona ma kusehlula sizabona ukuthi lakwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBalagwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibhetshu likaZulu. Uthini ngalokho?
Okuka George Charamba akumangalisi. UGeorge Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu. So kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa kodwa udefenda ababulali. Udefenda ababulali laye okutshengisa ukuthi uyingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso ukuthi hayi kakulanto entsha, kakukho kuzatshintsha, sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapolisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengapi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitshelele?
Bafona besithi abakatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo okungasethusiyo ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Madanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uyalungisisa udaba lwegugurawundi esebenzelana lenkokheli zomdabu okungafunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano lapho abazanqoba bezathola umvuzo wabomakhalekhukhwini ngendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lolu luzaqutshwa eMagwegwe, Njubelo, Bengula, Makhandeni, Entumbane, Lempopo, Maphelandaba, leminye imikhankaso eyehlukeneyo eMathebeleland South leNorth. Uluhlu olusanda kuvezwa inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC luveza ukuthi kulabantu abalutshwana kakhulu ababhaliseleyo endaweni zokuvotela ikakhulu kobulawayo iMathebeleland South Midlands leMathebeleland North okungabangela ukuthi izigaba lezi zihlanganiswe zibe lihlekana ngohlelo lwe-delimitation exercise. IZEC ithi amagama alabo abazancintisa kukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo aselotshwe okusemthethweni kugwalo lwe-gazette njalo amabandla ezombusazwe aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UMnumzana Nkosikhona Dibidi yisikhulumeli se-Ekhaya Vote 2023. Uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu hlelo.
Siyalontsha cellphone competition for abantu abasha baku ages between 18 to 20 abakuma constituencies angu-4 kobulawayo alama list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela ngathi ngamaviki amalutshana aseleyo ukuthi uFebruary aphele le blitz leyi iphele ukuthi sincedisane labantu abatsha kuma communities ukuthi basincedise ukumobilize njalo ingcenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa ye competition le ukuthi kuya kulama iPhone angu-4 aza wina in each constituency maybe abantu abatsha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazana esikuzamayo ukuthi kona inani leli lingabi lonke liphansi sesizamile futhi njalo uku engage ama coalition members futhi aku izindaweni njengabo Mat South, Matobo South we are planning ukuthi sike siyefika khona ngale zindaweni ezinjengazona lezi ukuthi siyebamba umsebenzi sikhankase sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni zona lezo ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituents njengabo Matobo South.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lowo yini njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lowo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abasha especially 18 years to 20 years babazwisisayo indaba zabo makhala ekhukhini abanjengabo iPhone njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe le phone njengayo naleyo. So i competition le ayisoyeka abuyela wayo wonke jikelele, because i competition le iyabe kuma four constituencies: eMagwegwe, Njubelo Bengula, Makhandeni Ntumbani, laseMpopo Maphelandaba kuphela lapho kule nani elilutshwane elibhalise ukuvota. Injongo yethu yokuthi khona singabi le ones indlela yokukhuthaza abantu ukuregister ukuvota, but sithi do other things ezinga-aphila kwamanye ama-age groups esixoxisana lawo. Njalo ikhampeyini yethu khathe sisi-wise debate sesizama ukuthi sigxile kakhulu emawadini lapho abantu abakhona. So sikhalele ukuthi kungasincedisa njalo kukhuphula inani labantu ababhalise ukuvota. Siyilontsha kusasa, so sikhalele ukuthi kube labantu abazakhuluma ngayo esigabeni lapha esifokasa khona. Valwa nxa inani lilonke limi ngendlela elimi ngayo.
Umncintiswano le wawuthola njani umvuzo?
Umncintiswano lo ngowakoBulawayo ufokase kuma-constituencies abangu-4 kuphela. E-Mat South lase-Mat North kuzaba le nhlelo ezitshiyeneyo kulalezi ezinjengayo zabo ma-iPhone. So sikhangelele ukuthi as we go siyenze ezinye inhlelo ezihlukeneyo ezirelevant to indawo ezitshiyetshiyeneyo. I-raffle draw izayenzwa after i-voter registration blitz le isiphe isidlulile. Esikutshoyo ukuthi sikhangelele ukuthi aba-eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale 18 i-criteria yakhona 18 years to 20 years, njalo be-register this February, njalo be-register endaweni ama-constituencies angu-4 athi wona iMagwegwe, Njubelo Bengula, Phelandaba, Mpophoma, laseNtumbane Makhandeni. Ama-constituencies angu-4 wona lawo kuphela. So ikwethu kukhangelele ukuthi yi-criteria ye-eligibility ukuthi umuntu angaparticipate.
Alo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD oyisikhulumeli senhlanganiso yekhaya Vote 2023 ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kwathi abantu abedlula 137 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula 2,340 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,255 bahlatshwa ijekiseni yesibili, kuthi abahlatshwe ijekiseni yesithathu badlula 1,735.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe omunye umama weMarondera ophila ngokuthengisa umzimba obulele ujaha oleminyaka elijumilane 14 ngemva kokuba umfana lo eyale ubhadala ucansi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli be-Studio 7. Salibonani lonke bani. Lapha mina ngikhulumayo ngingumlimi wase-Antelope. Izwi lami ngikhwini isibongo sami ngesakoHadebe, kodwa isithupha sami ngesakonyoni ngoba ngitshadile ngibizwa kwini nyoni. Lapho uhlupho lwami ngolokuthi nxa ngingafaka amabele e-GMB, i-GMB kayingibhadali in time. So ingambhadali in time, kangitshele ukuthi mina ngaphambanisana e-GMB ukuthi bethi kumbe bangikwile. Last year ngifaka amabele mhlaka-27 October, ngayabhadalwa mhlaka-12 January. ngayo kathi nxa ndilima esinye isilimo lapha ngiyasilima ngani imali ngingayiphiwanga lo nyaka futhi yikhona lokhu abantu abafake emuva kulami sebebhadele mina yami imali ayibonakali so ngicela sibe nxa lisithi esikukhuluma kustudio 7 lapha siyazikhulumela ngicela like lingibuze leyona i-GMB ukuthi kanti vele nxa sifake amabele sithatha isikhathi esinganani ukuthi sibhadale ukwenzela ukuthi kungasihluphi nxa sifakile nje silinde sikwazi ayibakithi ngindinyakhala uyazi mina ngiyahlupheka lapha nge-GMB mina ngingumuntu ongufelwakazi ngiyazibonela nxa so sengisebenzile ngasaphiwa mali sentshona ngasadlanga kade ngazibophela kuyabe sokuyindaba kabani ngoba nyabe sengihluphekile ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu usebuTswana eFrancis Town ekhaya ngivusa umama uNhlanhla owakomatshivovo kuncube ngivuse umdala uRJ Nkomo wayesenza esibhedlela ngivuse unkosikazi wamampofana ngivuse umdala osathulana uNdevula ngivuse loPaul Ngwenya umalume amonyanga lomzamo uJabu Ngwenya ekhaya lapha lemalungu lapho esihlala khona laphana eSt Paul silohlupho lwamagetsi kulamagetsi awayo kwawa amapholu so intambo zigcwele phansi khona phana zawa ebridging lemalungu ecinga komuzi omfana amakuthiwa nguvela phuthuma zawa intambo zawela emzini wayo so ngikhuluma ziphansi so so sisabela abantwana ukuthi abantwana bazabamba intambo zamagetsi nezifuyo zetinkomo kaphela zizaphela besicela igovernment ngabe iyangenela kuhambe kuyelungiswa lapha intambo lezela zivuswe laphana kulungiswa amapholu lawa yikho engikhala ngakho baki igovernment layingenele sisaphelwa izifuyo siphelwa abantwana yimunhlanhla Mahlangu seBotswana ozalwa emalungu kholaphana ngiyabonga
sanibonani lonke basakazi abahle kustudio 7 yalibulisa lonke ngibongela iminyaka engu-8 estudio 7 sasakaza ngibongelele bonke abantu bakithi eZimbabwe ngibongelele lonke masabizo ikakhulu abantu bakithi eZimbabwe bese ngibulisa ebebamzane zaphu lonke kodwa ngiyabicebisa abantu bakithi kunabantu bakithi phela abanamakhono amahle kodwa lingena endaweni ezingafanelanga engathi uJonathan Moyo ngithi uHelshman Ncube ngithi uMagalela Mafasibandla ngithi uMthuli Ncube bese ngigcina uMqondisi Moyo abantu bakithi kuyani lonke uzaphu ngalenimusa kuyani lonke kuzaphu izabona into zihamba kahle linigweshete kahle nje lithola ama-position right izabona ukuzayenzakala zabe selibumbene ntola beyinto enye ayilokho elikwenzileyo kumbe kungena imali bekungeneni kumbe kungena usathane ayinxa kulisathane ngiyalikhuza ngegama likajesu hamba sathane abantu bebambaza amen
abantu bakubona
sawubona mnumzana Chris kunjani eAmerica khona ngapha kwistudio 7 UVOA ukhona undodelo ukuthi ukhuluma na ukuthi angivodlozi indlovu uyehluleka angiyeza kwezinjalo nxa umuntu ufuna ukuthi into zakho zilunge into zilunga inkomo ithanjisa ngesikhumba sayo angiyeza kubophi inkomo ngesikhumba sendlovu ungiyeza kubophi inkomo ngesikhumba sesilwane inkomo ithanjisa ngesikhumba sayo ukuze ihambe ihambe yenze indlela efaneleyo lokho kutsho utamandebele ayena nxa enguye yeyedwa zi hatshi abantu abaningi njengakwabo umqondisi ukuthi amandebele emigenzi yanjani akusebenzi izimbabwe ifuna abantu bahlangane bahlanganise amakhanda ndawonye njengamaduke lezinto elisayunivesithi sitha iZANU PF akukho sinye isitha ngaphandle kweZANU PF abantu bonke abezimbabwe kabahlanganise amakhanda ndawonye bathi goqo ukuze behlule isitha yongeza njalo akulahluphi into zonke ziyose obayo undoda wathaya ingoma yendolwane wathi sisonke siza kulungisa kodwa nalasi lokukhethana sitshelana ngemhlobo akamtshelana izikhali hayi kude lapho esiya khona watsho njalo umfana wendulwane ngiyabonga Chris ubakhumbuze lokhu abakukhuluma ukuthi hayi asikho ngiyabonga
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi mina loba kuthiwa abantu bayakhuluma hayi mina iqiniso vele angeke ngafangani iZANU PF akula nto ezafa yitshintshe elizweni lezimbabwe okokuqala nje kulezinto ezisemehlweni abantu ezibonwa nguzulu ukuthi lapha laba bantu sebehlulekile semehlulekile. Buka nje imali elizwe lakithi. Ezimalini lapha akakubonakala ukuthi kwenzakalani la. Kanti why izanuphefu kungayizwa imali imali elizwe? Bekele ukuthothi be-Europe abantu ngalendlela le. Kanti why bengayenzi imali imali elizweni? Ilizwe libe le mali yalo. Why? Why kungalungisa imigwaqo kube renovate izikolo? Abantu izakhamizi zibhadala ama-school fees every year. Kodwa akakubonakala ukuthi kune imali ye-school fees yakhona. Ngendlela ukuthi vele yonke indawo kufile yonke industry eZimbabwe ifile. Lawa bacabangela ukusela kuphela. Yikubona uMonzora lo Thokozani Kuphe besilwa bebanga imali. Udliwa imali kuphela lapha. Imali yiyo edliwayo and ama parties akithi the most basebenzela izisu zabo lawa bantu. Iningi lawo vele lilanda ukukhohlakala lapha. Abaningi akusoma opposition parties ngoba opposition party yamampela ali challenges alo PF. Angeke ukuthi mnangako ukwazi umnangako lisela. Ukwazi ukuthi umnangako ngiyobulala abantu. Ukuthi usebenzana lo mnangako. Usebenzana lo mnangako kanjani? Umazi wathupha ukuthi ngiwabulala ilizwe leli. Ilizwe leli umnangako kutshontsha leli. Kodwa uyagijima phambili ngoba ufuna imali, ufuna ukugqibisa isu sakho ukuthi usebenzana lesizana uPF. Usebenzana lesitha sakho njani? Ukwazi ukuthi usekuhluphekeni la uyahlupheka ngenxa yabo.
Salibonani, salibonani studio, studio 7, studio 7. Salibonani. Okhulumayo umthwakazi, umthwakazi omuhle, sithakazi umthwakazi. Studio 7 ngifuna ukutshela abantu ukuthi thina singabathwakazi sizozama ukuncedisa kumavoti lawa amaboy elections. Thina sivote, siwazi ukuthi sivotelani. Sivotela ukuthi lani lithole linabantu benu, linabantu bendawo yenu. Ukuthi lithole lathi, lithole lathi, amasithi lapha eParliament. Thina esikubhekile nje ukuthi lina eMathebeleland lisizamele ukuthi sithole nje kuphela amasithi. Thina siyazi ukuthi lingathola amasithi uma silivotela. Siyobuya futhi sizothatha indawo yethu sizohlala phansi. Yikho ngikutshola ukuthi akukho okuningi. Ngiphinde ngikhulume nomama uKhuphe lapha. Umama uKhuphe kasuke lapha nohleli khona. Laphana kuyachisa, kasuke lapha nohleli khona. Abuye ekhaya, akakotshwanga ekhaya. Abuye umthwakazi ukhona uvulekile. Akabuye azogcila kumthwakazi. Umama uKhuphe asomuntu waseshoneni. Umama uKhuphe umuntu waseSindebeleni. Abuye simthathe simbeke endaweni yakhe lapho ufuna okwana khona. Agcile, ayenze umsebenzi odingwa ngabantu. Ayenzele abantu into abazifunayo. Hayi kube lokho esidingisa labo mnanga labo lolona wobani labo omonzora everyday monzora everyday monzora asakhonde ukubuka inews asakhonde ukungena kuma internet ngenxa ka monzora lo makhupe makhupe hoze ekhaya makhupe hoze ekhaya walahleka vele awulahlekile thina sizovota singabantu bakamthwakazi sikuvotela thina singabantu bakamthwakazi sithi hoze ekhaya mangabe wena usawuvotela kodwa ngeke sikuvotele kwamandla into yokuqala ofanele uyenze wena makhupe ukuthi ubuye ekhaya buye ekhaya ngoba nguwe owazi ukuthi wenzani kade sabantu balahlekile bonke abakwazi ukuthi babheke enxa yakho sondele eduze labantu sikulungisele thina abantu hayi ukuthi elungisela izizwe indawo yakho sondela eduze makhupe makhupe siyakucela sithi sondele eduze thina abantu besintwini ungazibona usondele eduze uhlangana labantu kule indawo le uzothola ungumuntu ebantwini ngoba ngapho bakubiza nje ikwati ini ubazibiza ngokungcola ungcola ngayo yonke indlela bakubiza ufisa ukubiza ngayo abantu bakubiza yonke indlela umuntu ofuna ukubiza ngayo uyakubiza kodwa ngapho ungabuya kithi one day nje ufikile wanqonqoza ngapha ekhaya wathi hayi kokoko vulela ingene wonke umuntu nje uyakwamukela ngezandla zemhlophe woza komntwakazi ungakithi wena ulahlekanga amakhulu ngiyabonga studio 7 ngiyabonga studio 7 omuhle omthwakazi wonke okuphi nakuphi phesha kwedlwandle ezekhaya ezimu eSouth Africa yonke indawo umthwakazi lithi abantu
salibonani bantwana beZimbabwe salibonani maZimbabwe amahle bakithi ake likhuze uMonzora ukuthi kathi yena usesilwa lochamisa yini kumbe ulwa lezano PF.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukweze Melika. Amasotha akwele Melika asefikile kuzwekazi le-Europe ekuqhubekeni kokufuthelana okubangelwe yikugombolozelwa kwelizwe le-Ukraine okwenziwe ngamasotha akwele Russia. Sokulamaviki ambalwa kulokwesabela ukuthi ngasiphi isikhathi amasotsha akwele Russia alakho ukungena kwele Ukraine asuse uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky. Umongameli Joe Biden yena uthi ele Russia lingalokothi lingene kwele Ukraine ngoba lingenze njalo lizawukhomba umuzi olotshwala. Ingcwethi kwezombusazwe sezisole indlela uBiden abusa ngayo ikakhulu nxa kukhangelwe lolu daba. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola eMelika phezu kwemali eziholayo ngenyanga. Amagqwetha aselobele usikomiti wamapholisa mnumzana Godwin Madanga ekhonona ukuthi ngokuthi amapholisa akazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi esilobela laseBhalakwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.